Soku isika disendaba u VOA Ndebele.
Ngithathe ke leli thuba ngibonge uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izwi lukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesithathu mhlazi ku 31 Ncwabakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, indodana ka owayengumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mphoko usiqokoqela ubikwa ephunyuke ezandleni zamapholisa ngemva kokwetheswa icala lokudlwengula umzukulu wakhe.
Okungijabulisayo entweni ekhulumileyo ukuthi akayali siyakakuphikisa ukuthi ontakake zamphiyefu bamedlakela.
Lanxa ibandla leZANU-PF likulandula ukuthi amalunga alo yiwo abangele udlakela kobulawayo izolo emhlanganweni wekomidi yedwale lephalamende, abatshayiweyo bathi ngempela batshaywe ngabalandeli bebandla elibusayo.
Odluleleke phambili uPresident wakhuluma ngendaba zelizwe lapho akhulume kakhulu ngenhlalo yabantu athe ayimanga kuhle kwezomkonomi abantu.
Ibandla le-MDCT lithi liyasola kakhulu udlakela lwezombusazwe olwenziwa elizweni.
Uzathola ukuthi bona abantu asebebenefita ku-BIM program lana kayiseyibo abantu adumele ukuthi ngabe yibo abathola lolu ncedo. Sokuthola bona abantu avele bebevele bethola.
Uhulumende uthi uzaqhubeka ngohlelo lwe-BIM ephathisa abantwana abaswelayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Indodana ka owayengumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Phelekezela Mphoko usiqokoqela ubikwa ephunyuke ezandleni zamapholisa ngemva kokwetheswa icala lokudlwengulwa umzukulu wakhe oleminyaka elithumi lantathu 13. Kodwa usiqokoqela ungaziwayo ukuthi ungaphi utshele uEzra Chisa Sibanda weStudio 7 ngocingo ukuthi uqanjelwa amanga ngudade wabo osebenza lezitha zakhe loyise. Lanxa ibandla leZANU-PF likulandula ukuthi amalunga alo yiwo abangele udlakela kobulawayo izolo emhlanganweni wekomidi yephalamende ebona ngezabatsha, abatshayiweyo bathi ngempela batshaywe ngabasekeli bebandla elibusayo. Ikomiti le yona ebikhokhelwa ngumnumzana Omega Sibanda iqhubela umhlangano ngenjongo yokuzwa imbono kaZulu mayelana ngokuvuselelwa kohlelo lweNational Youth Service. Abatsha abacatshangelwa ukuthi ngabebandla leZANU-PF bachithela umhlangano ngokutshaya abanye balabo abethule imbono yabo besithi kabafuni lolu hlelo luvuselelwe. Uhlelo lolu lulembali yokusetshenziswa nguhulumende ukulolonga ontanga abanodlakela abaziwa ngokuthi ngama-green bomber abasuka besetshenziswe iZANU-PF ukutshaya abantu ikakhulu ngesikhathi sokhetho. Isikhulumeli seZANU-PF uMnumzana Tafazwa Mugwadi utshele iStudio 7 ukuthi kungamanga ukuthi abebandla lakhe yibo abadale lolu dlakela. Uthe njalo abatshayiweyo ngabebandla lakhe. Kodwa abatshayiweyo uMnumzana Eric Gono uyakulandula lokhu uthi njalo abamtshayileyo bagoqela amalunga eZANU-PF awaziyo.
Okungijabulisayo entweni ekhulumileyo ukuthi akayali siyakakuphikisa ukuthi ontakake zamphiyef bamedlakela. So he's actually admitting to that, although he's saying they don't have monopoly over it. Kulisizi kakhulu ukuthi ngesikhathi ikomiti leyi ibuya ikhuluma ngokuthi bafuna ukulondoloza ontanga lokukhulisa ontanga ukuthi abasakhulayo babe patriotic to iZimbabwe, iZANU-PF eliyilibandla elibusayo lifuna kwenza lokho ngodlame lokho kwenza ukuthi kusikhumbuze kakhulu i-youth service eya introduced ngo-2001 indlela ababephatha ngayo abantu okuyikho okwenza ukuthi siyale thina njengabasakhulayo ukuthi uhlelo lolu luphenduke ngoba namhlanje sibone qobo lwalo uhlelo lolu njengoba lalu qutshwa phambilini uhlelo lolu lalulethela kuphela ukuzehlukumeza umphakathi so akusimangalisi kuveza nje izamphefu njengoba libandla leropa njengoba sishuka
kodwa nxa ngimthola kuhle lapha uMugwadi mnumzana Gono uthi abantu abatshayiweyo ngabe bandla lakhe elezanu PF ulilunga lezanu PF
angisondelani lezanu PF ngitsho kancane njalo abalandeli bezanu PF yibo abaqale udlame behlasela labo kade bekhuluma besala ukuthi lolu hlelo luye phambili njalo into elusizi kakhulu yikuthi unumzana umhlonitshwa ubaba Omega Sanda okunguye kade ekhokhela likomithi okunguye kade ngusosihlalo kulowo mhlangano uhlulekile ukubamisa ontanga bebandla lakhe sebethembuke ibhova sebefuna ukubulala abantu sebephele nezitulo befuna ukutshaya abantu ngezitulo bebatshayela ukuveza imbono yabo engahambisani lokuphenduka kwama-green bomb.
Alo-ke ngumnumzana Eric Gono ongomunye wabatshaywe balimala kobulawayo izolo kudlakela oluqhamuka emhlanganweni wekomiti edalele ephalamende ebidinga imbono kazulu ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora usesole kakhulu izehlakalo zodlakela elizweni eziphathelane lezombusazwe njalo uthi kufanele abantu bekhankasele ukhetho oluzayo ngokuthula. Ekhuluma emhlanganweni lentathelo izindaba ePress Club kobulawayo izolo ntambama, uMonzora uphinde wathi ibandla lakhe lizakwazisa ngelanga lomhlangano wokukhetha inkokheli oyiCongress lingaqedisa uhlelo lokwakha ingatsha zalo i-restructuring. Uphinde wasola indlala esesigabeni seMathebeleland wathi kusobala ukuthi ziyabandlululwa izigaba zeMathebeleland kulezinye indawo zelizwe. Okuningi ngalolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube.
Umongameli webandla lethu le-MDC ubaba uDouglas Monzora namhlanje uhlangane labonozindaba kobulawayo ePress Club endaweni yabonozindaba eseRoyal Hotel ukuze ethule kabanzi ngezindaba ezisebandleni njalo ethule kabanzi ngemizamo eyenziwa libandla lethu ekulwiseni ukuthi inhlalakahle yabantwana beZimbabwe ibe ngcono kakhulu kulalokhu eyikhona. Esakhuluma ngokwebandla lethu wethule ikakhulu akade kulindwe ngabaningi okumayelana lokhongolose wethu ukuthi sizamenza nini. Wethulile ukuthi kulokhu kusaqediswa izigaba ezikuma provinces ngokuthi azikagcwalisisi ngokweneleyo ngezizathu thizeni eziningi-ningi. Kuza kuthi nxasho kuphelile lokho kungatholakala ukuthi sezenele kuhlalwe phansi i-National Council ivume ukuthi ama-provinces asenele kube yilapho ke upresident ngokomthetho webandla le-MDC angakwanisa khona ukuthi atsho ukuthi i-National Congress iza kuba nini. Ngokutsho lokho kuyabe sokuvula isikhathi sokunominata kumbe sokuqoka labo abazancintisa kuzihlalo kusukela kuye upresident kusehla kusiya phansi. Kubeke sobala ke ukuthi hayi i-Congress yethu thina nxa siyenza kuzavulekela wonke umuntu ukuthi abe yisiphi isihlalo abe eqokelwe ukuthi abe so sona kumba sifisayo kusiya ngokwe-constitution yephatha. Akula muntu ovinjiweyo akula muntu okuthiwa kakumelanga ayenze thizeni nxa kuyikuthi ufisa ukuthi abe ngokhethwayo. Odlulele phambili kupresident wakhuluma ngendaba zelizwe lapha akhulume kakhulu ngokungenhlala ngenhlalo yabantu athe ayimanga kuhle kwezomkhonomi abantu badla imbuya ngoluthu eZimbabwe kabalamsebenzi umkhonomo wethu ukanya ulenhlabathi sibili uzinkobe ezilenhlabathi kwabaningi ngakho ubalisile ukuthi izinqumo zethu zomkhonomi ziyabe zisithini nxa singaba ngoganga ugovernment njengoba sikhangelane lokhetho luka 2023 nje ubuye wakhuluma njalo ngodaba lwama human rights wakhuluma njalo ngodaba lomsindo onalo okanya osusiba khona siya ekhethweni ezelela ukuthi akumelanga ukuthi kube lodlakela nxa kuyiwa ekhethweni akumelanga ukuthi sikhanye sibuyela emuva eminyakeni esisuke kiyo ukhulume njalo ngendlala isikakhulu esigabeni seMatabeleland North leMatabeleland South athe isimo sokudla esingathi i-food security ayimanga kuhle kulabo bantu uhulumende kumele abananzelele ukuthi uyabadingela lonke uncedo angabenzela lona kusiya kusivuno esilandelayo ngoba ekuhlolisa
Alo ke ngumnumzana Witness Dube esikhulumeli sebandla le MTCT ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Uhulumende uthi uzimisele ukuqhubekela phambili ngohlelo lokuphathisa abantwana besikolo abaswelayo olu Basic Education Assistance Module kumbe iBIM. Uthi lo nyaka luzasiza abantwana abayizigidi lengxenye 1.5 million njalo ulethemba lokuthi lolu hlelo luzaqhela ngeminyaka elandelayo. Ngaphandle kokunceda ngokuhlawulela abantwana imbadalo yesikolo, uhlelo lweBIM soluthengela abantwana lokunye okufanayo okufunakalayo ezikolo okuhlanganisela amabhuku lokokubhalisa. Ugena Gumede we Studio 7 uxoxe lomnumzana Dennis Sinyolo, ingcwethi yezemfundo njalo engumqondisi wenhlanganiso ezimeleyo e-Education International Africa.
Uhlelo lweBIM lubaluleke kakhulu ekuphathiseni abantwana abasuka ezimulini eziswelayo. Ngakho-ke inyathelo elithenjiswa nguhulumende ukuncedisa ukubhadalela abantwana i-fees baphinde babadingele konke okufunekayo okunjengama-uniform, izingwalo lokunye okunjalo njalo kubalulekile, kumele uhulumende akufeze lokho.
Lesi yisithembiso esikhulu esivela kuhulumende. Ubona uhulumende weZimbabwe engakwenelisa yini khonokho?
Angakwenelisa uhulumende uma ezimisele. Uhlupho lukhona ukuthi owakhathesi uhulumende weZimbabwe kabeli imali eneleyo kwezemfundo. Uma sikhangela ukucubungula okwenziwe inhlanganiso ye-UNICEF, kukhanya ukuba iZimbabwe ifaka 13% kuphela kwezemfundo. Kodwa isivumelwano esikhona ngaphansi kwenhlanganiso yezizwe ezibambene United Nations, kumbe singathi thina UNESCO, yi-20% isilinganiso esiphansi. IZimbabwe-ke iyehluleka ukuthi okwakhathesi ifake leyo 20% kwezemfundo, 13% kulo mehluko omkhulu kakhulu. Kumele ukuthi iZimbabwe yabele imali eneleyo kwezemfundo ukwenzela ukuthi abantwana bonke lababalisi bathole usekelo, ababalisi bathole iholo. Ngakho-ke ngamafitshane, yebo uhulumende angakwenza uma engengeza imali efakwa kwezemfundo. Okhathesi leyo mali incane kakhulu.
Okunye okukhulunywa nguhulumende uthi usefuna futhi ukubuyela kusithembiso esenziwa ngo-1980 ilizwe likhululeka eleZimbabwe ukuthi kumele kube lemfundo engelambadalo. Uthinike ngohlelo lonolo baba Sinyolo.
Ngamafitshane, luhlelo oluhle olunganceda abantwana ikakhulu kulabo abasuke ezimulini eziswelayo. Uma lusungulwe kuhle, ngigcizelela ukuthi kumele lusungulwe kuhle, luqakathekile, luzasiza bonke abantu abaswelayo ukuba labo bathole imfundo, ngoba phela imfundo ngumaqaba. Ngaphandle kwemfundo akulakuthuthuka elizweni.
Alo ke ngumnumzana Dennis Sinyolo, ingcwethi yezemfundo njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Education International Africa. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, sibuye saxoxa lomunye wamalunga eCentral Committee yedalele yebandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma, obencoma ukwenziwa nguhulumende mayelana loncedo alupha abantwana abavela emulini eziswelayo. Khe sizwe ingxoxo yakhe logena kumede weStudio 7.
uhlelo olwebhimu luhlelo osolulesikhathi lukhona olwabizwa nguhulumende. Ngitsho langemuva kusise isikhathi sikamongameli wadlulayo ubaba uRobert Gabriel Mugabe lwaluvele lukhona lolu hlelo. Uhulumende kathesi useluphakamisa lusiya phambili efika lasezizingeni esokuba abafundi bancediswe langempahla zokufunda okunjengawo amabhuku kumbe nxa usenza ama-practical kumbe imitshina kumbe into zokulimisa ukuthi kona izifundo zabo zibe zisiba zilula. Lokhu kubuya futhi kuvela ekuthini uhulumende wathembisa ngesikhathi ubaba uMnangagwa ekhankasa ukungena ubana bazayenza ubana izifundo zabantu abantwana zibe zitholakala kalula njalo mahara. So kubuya kuyi-stage by stage okwento kwangkona.
Mnumzana Chuma, abanye abantwana bayaswela khona ukuthi bathole uncedo lolo olwebhimu. Ungathi uhlupho lwakhona lungaphi?
Uhlupho esilalo kakhulu emahlelweni lebhimu lutholakala ezikolo kumbe kulaba esibathi ngamalozini amakomiti awezikolo arani izikolo amakomiti abazali lawana abayiwo abasuka bekhethe abantu okumele bebe kumbe sithi abafundi okumele bebe yibo ababhenefitha kubhimu program. Uzathola ukuthi bona abantu asebebhenefitha kubhimu program lana kayiseyibo abantu ademele ukuthi ngabe yibo abathola lolu ncedo. Sokuthola bona abantu avele bevele bethola labana kade bengatholi ngenxa yokuthi abazi muntu njalo bakhatshana bagcina sebehlehlele eceleni kugcina sokusiba le abuse kolapha okuyinto okumele ikhangelisiswe naleyana kusukele bazalini kusiya abaphathi bezikolo lohulumende yena ngwakhe kubanjaniswe kanye kuhle njalo ukuthi ona kucubungule kuhle kubana ngubani omele akuthole njalo omele akuthole kanjani ukwenzela ukuba ama most deserving cases abe yiwo awatholayo. Uhulumende vele kubudget uhlelo lebhimu lukhona nxa kusenziwa ama vote ngesikhathi sebudget eParliament iyafakwa ivote yeeducation egoqela ibhimu. So akula banga ongathi uhulumende angayehluleka ukugcwalisa uhlelo lelo olwebhimu ngoba yinto evele ikhona ku national budget.
Alo ke ngumnumzana Joseph Chuma, omunye wemalunga edalele Central Committee yebandla lezano PF obexoxa icingweni le Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lakwele South Africa ele Times Live lelo daba lokuthi lanxa ibhanga le VBS Mutual Bank lithole imvumo yokuthatha impahla kalowo wayengumongameli welizwe umnumzana Jacob Zuma ngenxa yesikweledi, leli bhanga lisoze lenelise ukuhluthuna indlu yakhe eyenkandla. Iphephandaba leChronicle lilo daba lokuthi umongameli weleBotswana umnumzana Mokgweetsi Masisi nguye ozavula umbukiso wezokulima weHarare Agricultural Show ngokusemthethweni ngolwesihlanu. Okwamanje sekilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 sanibanani, ngingeke ngibe mude ngithi ngiphawule nje ngendaba yabantu bakithi eZimbabwe kuthiwa sebexotshwe eSouth Africa. ESouth Africa saqala ukubuya kudala kakhulu. Ngicabanga ukuthi into yale ZEP permit la into ka-2009, 12 years back. But eSouth Africa obaba baqala ukubuya ngama early 60s bebebuya vele behlala la without ama ZEP la. So ambona ukuthi ama ZEP into engasi-affecta kakhulu ngoba into eqale ngo-2009. All these years vele besiphila lapha eSouth Africa singalawo la ma ZEP kodwa besiphila. So mina ngakwela miside angiboni inkingi into engaba lutshintsho noma luzaba khona utshintsho yebo kodwa ambona kuzaba lutshintsho olutheni ngoba only lento yenzeke ngo-2009 kodwa vele yonke le minyaka besiphila lapha eSouth Africa besingana problems siziphilela nje without la ma ZEP. So akhona awakho impilo vele izoqhubeka nje babe ngiqhubeka ngoba umbono lowo ngiyabonga.
Hey bantu siyabonga lapho ekusitio 7 kanjani lonke makhaya ekhaya thina siphilile vila nje siphila nzima sizima lapha ngenxa yalumbuso lo hey nginathanda ukubuza kanti indaba ka lo Masaraure lo iphele njani ka Obadiah Masaraure olokhe phandleni lundoda owajejina bephandle bengabotshwanga osikhala bephakathi labanye indaba yenyasini kanti kuhamba njani kanti lapha hey madoda azisukumeni ngobuningi bethu asukumeni ngobuningi bethu izinto ezinjengazona lezi after 2023 asifisi kuzibona asifuni kuzibona mani asivotele ni yellow movement phambili nge yellow movement umfana kangeni kufana ne Zambia abantu kade sisebegijimele Zambia bayayelatshwa khona bathi hayi lizwe hey kumnandi mani ukomana apinda hayi lathi sithe Zimbabwe mani nxa singangenelwa ngumfana abantu bonke begijimele kwelakithi njengakudala bezoyelatshwa bezofuna usizo kungaba kahle njani leli lizwe lihle lilento zonke kodwa liswele kuphela abakhokhelo driver abaright lasikebe sinyizukeni ngobuningi siregister ukuvota abantu ikakhulontanga thina ama-youth hambeni siyeregister ukuvota sivotele i-yellow movement sibele kusasa yethu labantwana enhle ngiyabonga
Studio 7 yeyi sadube kanti amalokozele waridayo ayi ngabo bani ama-post lawo thina bayaweta lwabali ifume lokho libukwa Studio 7 leza akulaa nto yenziwa kuhle lapho izani lapho isithwalise nzima lalisisapotayo nokugawule lochuma kalibafakela nochuma la fakana amanye abantu bakhona abantu bezana abacabanga ngcono kulokugawule lochuma ake lifaka abanye abantu lizwe ukuthi abanye abantu abezana bona bathini akulaa mntu vele osayifuna izana ngoba ilizwa kula lutho ngayibi right vele izano ngaye liyabuya nani lizorekhoda lizoprodcasta leyo iStudio 7 lapho ekhaya ingabeya la balibulala la akusetshe laba kufuna thina amaqhawe vele salwa labo kudala izano vele akulaa nto enhle engayenza kwabo MRP siyabona bancedisa eze pressure group baright but iparty engawinisa abantu ukuthi abantu bafanele ukugqile azokukhona i-CCC kuphela MRP hayi just good as a pressure group but awindawo lokho sibonge kodwa lani liyazama lisegange elinjalo but nxa libona ngathi into ziright lokho lisithi alihlenge elihlangothi buyanini la lizobona ukuthi kuyaphiwa njani la buyanini ekhaya khona
Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli hayi kodwa abantu be-CCC badlula zisengwa straight kodwa bona ma behleli becabanga babona sengathi uchamise ngafaka wathiwa khona yi-president yezimbabwe khona bona ma becabanga u-Ndebele babona ngathi uchamisa kungathiwa yi-president yezimbabwe kwelinye ilanga nini noma uchamise ngawina noma engekawine kuyafanana ngeke abe yi-president yezimbabwe so abantu be-CCC abayeke ukudukisa umhlaba bethi bona mhlawumbe kubavotelwe ikudlala ngesikhathi ukuvotelana ne-CCC ukuvotela i-CCC ikudlala ngesikhathi ngoba noma uchamise ngawina angeke abe yi-president yezimbabwe angeke kwafa kwenzakala khona lokho so vele thina si-MRP sijabule kakhulu ngoba thina sifuna ukuphuma kuyizimbabwe sifuna ukuphuma kuyizimbabwe ya sizimele thina sodwa i-CCC yadlula zisengwa ndizobona li kam 2023 lizobona
mbingelele emsakazweni mbingelele nabalaleli yena nombuzo wodwa nje engubhekise kuzanupf ukuthi ngicela ukubuza ukuthi izanupf makuyiwa kuma-election ibatshayelana abantu ibabophelana abantu ibabulalelana abantu ma kuthi i-election bayakwazi ukuthi vini isisekelo sombuso sithi kumele kube le-court ibe khona i-election ngoba intando yeningi phela layo ababeyibanga lo Ian Smith so manje njengamanje ma bengasafuni kube le-election betshaya abantu bebulala abantu yini bengaveli beyivale i-election ngidangele ngoba ngizobathi lapha ebuleli uThokozane Khuphi bese bemvalele bese bemalele ukuthi ahambe ngale bayatshaywa abantu khona ngale egogwe kwatshaywa abantu abaningi kakhulu ukhetho lungabikhona lwalisoludlula ukhetho izanupf sihalalisele lithi winile inqobe lukhetho unqoba kanjani ukhetho kade usilwa labantu babulala abantu batshaya so into ekhona le izanupf nje ngathi ngicela umbuzo ukuthi ma ekhona ongangiphendula lapho ukuthi i-election yini noma bafuna ukuthi behlukumeze abantu ngegama le-election
lawo ke ngamazwi yenu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Sicela ke balaleli lisithumele imlayezelo emfitshane, lingadlulisi i-2 minutes. I-1 minute iyo esikhangeleleyo, kodwa ke lingakhuluma ke lifikise ku-1.5 kumbe 2 minutes, lingayenzi kube kude njalo lingathuki. Siyabonga. Kwezemelika, owayengumongameli wele Russia umnumzana Mikhail Gorbachev ubhubhe izolo esele minyaka yokuzalwa engamachumi ayithoba munwemunye 91. Ugorbachev waqeda ukufuthelana kwelizwe lakhe lamanye amazwe angentshonalanga ikakhulu elemelika, wasungula umkhankaso wokuzivusa kwezigaba zakwele Soviet Union, okwabangela ukutshabalala kwesizwe seSoviet Union kwaba yiRussia lezinye iziqephu zamazwe. Ngenxa yalokho wathola isicoco sokuletha ukuthula emhlabeni eseNobel Peace Prize. Ukuhlaziya imbali yakhe sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Nga ungakhangela uGorbachev kwaba libizo lika president weRussia odumileyo kakhulu, ikakhulu ngemva kumbe phambili laphakathi la ngemva kwalokho okubizwa kuthiwa yi-Cold War, ukulwisana okwakukhona phakathi kwe-West le-East, ngoba amazwe la ayevele esuke nge-World War II. Kwase kusithi ngemva kwalokho kwasekuqhamuka-ke ukuzondana kumbe ngithi mina ukuzama ukulwisana ngamandla ukuthi i-East ekhokhelwa yi-Soviet Union, le West ekhokhelwa yi-United States of America, nguphi olamandla phakathi kwabo bobabili. Wahamba-ke kwaze kwafika esigabeni sokuthi kukhandwe lezi zikhali ezinkulu okuthiwa ngama-nuclear. So kwakungathi kuza phindwa kulwiwe. Nxa sokulwiwa, sokulwiwa ngazo lezi zikhali zama-nuclear. UGorbachev waba nguye-ke khonapho owaqamula lokho okuthiwa yi-Cold War ukuthi kube ngcono, ngoba wasuka wangathi kuba lokukhuluma phakathi kwakhe lo president uReagan. So-ke uReagan wasemthatha-ke esemisa laphana esesithi, Gorbachev qamula umduli lo. Yikho wathetha waseqamula-ke yena umduli. Wasekukhanya ngathi amandla angapha e-America ukwedlula e-Soviet Union. So la ekwenza khona oku mbona ngathi, angikhumbuli kuhle, mbona ngathi i-economy yakhe yayisingathi iyawa iba phansi, so kumele ukuthi abe lobudlelwano lamanye amazwe.
Yena uGorbachev nxa sikhangele imbali yakhe lezwekazi le-Africa yayinjani?
Thina i-age group yethu esosimele ukuthi sibe sempini empi yenkululeko phakathi kwe-West, i-British colony e-Rhodesia by then, sasisazi yena uGorbachev njengomuntu olwalathi ongathi umilathi, ikakhulu thina abezaphu esasisilwa sikulolu hlangothi lwezaphu sibhesti eZambia. Wancedisa kakhulu ukuthi kutrainwa abantu kubuye ngapha, yiko abantu bethu abaningi batraina lalowo mfana lo uPutin. UPutin esesengumfana uGorbachev evele esengupresident. So waba ngumuntu oncedisa kakhulu kwezombangazwe ukuthi sithole izikhali, sithole i-training, sithole izinto zonke lezi ezinjalo.
Alo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni, ingcwethi ecubungula izombusazo, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhonapha esigabeni se-Texas. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, ke sikhangele ezinye izinhloko zendaba. indodana ka wayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko Sigcokoqela ubikwa ephunyuke ezandleni zamapholisa ngemva kokwetheswa icala lokudlwengula umzukulu wakhe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.